Soko isika tisenda wa ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 28 kuNtulikazi 2023, ngoCape Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga amabandla athiyeneyo afola emigwaqweni ikhankasela ukhetho olukhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Idale leSupreme Court selivumelane lesinqumo sedale leHigh Court esokuthi uMnumzana Sevia Kasukwele akumelanga incintise kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Lokhu kutsho ukuba uKasukwele oncintisa ezimele ulakho kungangeni kukhetho lolu olabantu balitshumi lambili 12. Okwamanje kuselubhekise e-Constitutional Court, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abahluleli bomthethondaba o-Supreme Court uJustice Antonia Guava, Justice Chinembiri Bhunu loJustice Felicitas Chatukuta vathe uKasukwele ubengasoze aphumelele edaleleni ngoba udaba lwakhe belungelasisindo. UKasukwele waphanyeka udaba lolu eSupreme Court kulandela isinqumo seHigh Court esakubeka sobala ukuba wephula iziqondiso zomthetho wokhetho kulandela ukuphanyeka amaphepha akhe eNomination Court ngoNhlangula lalanxa wayesehlale phandle kwelizwe phose kwenyanga ezingamashumi amabili 18 months engafiki kweleZimbabwe. UMnumzana Lovedale Mangwana owebandla leZANU-PF waphanyeka udaba lolu eHigh Court ephikisa ukungena kukaKasukwele ukhetho lukamongameli. Unkosikazi Jacqueline Msande omela uKasukwele utshele intethe lezindaba eHarare ukuba badane kakhulu ngokwethulwe yiSupreme Court.
Esesho kubona lokuthi amadale wasithatha ithuba lokuthi batshela abantu ukuthi hayi lo kampanelana elithekosini enkosi sithi indaba leyiaalaphiyaphetha khona.
Unkosikazi Sande uthi sebezaphanyeka udaba lolu emthethondaba we-Constitutional Court.
Lokhu asonga president asukele ekutheni okomuntu ngoba isizwe seZimbabwe yiso esile kuningi lokukhetha.
Uphinde wathi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF kalifuni ukuba uKasukwele ancintise ukhetho oluzayo. Abakubandla leZANU-PF bakuphika lokhu. Kusenjalo ibandla le-CCC seliphanyeke kudayele Supreme Court udaba lokwalelwa kwamalunga alo alitshumi lambili ukuba bencintise kukhetho lwamalunga edayele ephalamende koBulawayo. Idale leHigh Court lithethe isinqumo lesi izolo kulandela okwaphanyekwa kulelo dale izizalwane zeZimbabwe ezithi kwakungamelanga abantu laba bancintise kukhetho lolu ngoba baphuza ukuphanyeka amaphepha abo e-Nomination Court. UMnumzana Gift Osalo Siziba, umsekelo wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi ibandla leZANU-PF kalisoze lenelise ukubavimba ukuba bencintise ukhetho olukhulu oluzayo.
Ngenxa yokubana ke iHigh Court ithe ama-MP ethu emiswe koBulawayo, kodwa ke sesifayile ke application yethu ke eSupreme Court ukubana ke amakhandidethi evunyelwe ukubana ke beqhubekele phambili ngokukhankasa, ngenxa yokubana ukhetho lutho ukuthi abantu bevunyelwe ukukhetha umuntu ke abamfunayo. iZANU-PF izama ukufohla koBulawayo ngendlela engeke esemthethweni, yikho ubona ke besebenzise ke amadale ukubana ke bemise ke i-TCC.
Kodwa uMnumzana Mabutho Moyo okudayele iZANU-PF Central Committee uthi ngabalani lodaba lwe-CCC loluka kasukuwere
yikho kuthiwa ngabantu abazikhanzi ngengamafutha abo bebesazi kamokabanzi ukuthi ilanga le-nomination linini kodwa bona bakhetha ukuzithathela isikhathi bakhetha ukulwa bexabana ngama-candidates amabandla aqoqekileyo alungisa afayela amaphepha on time so lokho abakhulumayo hhayi sokungabantu nje abazama ukuvika ngomune bazikhanzi ngengamafutha abo
unkosikazi Bertha Chuma ingcwethi kwezombusazwe osebenza e-University of Zimbabwe uthi ukhanya engani alukhululekanga ukhetho oluzayo.
Ilunga leqembu eliqine kangako lingasekho kwezekhetho kuyademoraliza lakho lomsebenzi wakhe uyabungasoyi ufani lo muntu oncintisayo ekhethweni ekwazi ukuthi kulento azayithola ekucineni ngoba ngumuntu osekwazi ukuthi usesebenzela abanye bakhe hayi ukuzisebenzela yena.
Ukudaba olufanayo aqhubekela phambili amalungiselelo okhetho elizweni lonke kulokulwisana kubandla le-CCC eMarondera lapho kulabantu ababili abathi bazancintisa ukhetho oluzayo lwamalunga edale ephalamende bemele ibandla leli umnumzana Caston Mateu lomnumzana Mishek Manyere bathi bakhetha ukuba bemele i-CCC ukhetho oluzayo. Ngimele iSithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abamabandla ezombusazwe athiyeneyo kanye labamabandla ekholo bafole emigoqweni namhla eGwanda bekhakhasela ukuthi kuqhutshwe ukhetho olulokuthula lonyaka. Walbert Ncube usiphala ludaba ngokugcweleyo.
Ukuthula sikhuluma ukuthula babona amandla onke simemethekisa ukuthula.
Abasekeli bamabandla agoqele leZANU-PF, Citizens Coalition for Change, ZAPU, Thokaza Republic Party, MDCT kanye le-United Zimbabwe Alliance baphatheke kulo mkhankaso obugoqwe inhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Christian Alliance. Bakhulume ngazwi linye abamela amabandla athiyeneyo besithi kumelanga kube lodlame ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Thulani Moyo olilunga lebandla leZANU-PF uduze lukumele akhumbule ukuthi ukhetho luzayo alunje ngomdlalo wenqindi.
Asomncintisano wokulwa, umncintisano wokukhetha abaphokheli, abaqotho, abale development jihad. Phansi izikhali kasingalwini ngazo izikhali, asisebenzeleni iminwe yethu kuyavota ngokuthula singaxabani. Ubuntu bethu njengamajawunda masiremeni, sibonise ubuntu bangikhona.
Umnumzana Dingelizwe Ndlovu obemele ibandla le-CCC layo uthi kubalulekile ukuthi uZulu avote ekhululekile ukhetho luzayo.
Wonke nomuntu azive ekhululekile kube nokuthula esigabeni sethu, lowo lalowo akhethe umuntu ozamela kuhle, kungabi nomunye okuzaba nobudlwangudlwangu kwabanye.
Umnumzana Edmond Xakaxwayo olilunga lebandla leMthokazi Republic Party uthi kube linyathelo elihle ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe athiyeneyo.
Abantu banobumbano lokho kuze namalethi ngenhlangano yawo. Ake kubongwe bakithi. Nake singabanikazi bendawo. Si ayihlale phansi babomthe.
Umnumzana Canisius Skala oyebandla lezaphu uthi uZulu akumelanga aphatheke kudlame.
Lakhathesi noma kwayi wempini kasengazigqemini ngentwembi yokubulalana sesikubona sekungathi sesingama-liberators ukudlula abanye ubulala umfoweni. Kumele ukuthi kudlule leso sikhathi kulandele isikhathi sokwakha ilizwe. Asakheni ilizwe, sakheni ilizwe sibambene. So ngolimi lwami ngithi asibeni lokuthula.
Umnumzana Nixon Gama osakhulayo okubandla le-MDCT ukhuthaza oso wabo ukuthi bengavumi ukuphatheka kudlame.
Ukuthula kumele bakubonele kithi Zimbabwe yonke ukuthi thina asibi noma sithiyeni, siyenzela ukuthi sibe nobhimatshebelela nsawo sezehome. Akula nto okumelane ngomunye nxa sisikhipha sakhe sithiyeni, kumele sihambane sonke njengabantu bematshebelele ngesiyakalezimbabwe.
Umfundisi uNkosikhona Dube oyebandla lezekholo lesiKristu ele-Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe uthi uZulu akumelanga axabane ngenxa yembono ethiyeneyo.
Siya kube nokuthula esigabeni sakithi, kungabi khona obona omunye olombono othiyene nowakhe njengesitha, kodwa umbone njengomfowenu. Yenze konke ngokuthula, sikhankase ngokuthula, sivote ngokuthula.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance esiqinini seGwanda Unkosikazi Phathiswa Dube uthi bathethe lelinyathelo ukuze bavikele ukuqhamuka kodlame lwezombusazwe oluvame ukuba khona ngalesi sikhathi.
Nxa sekulokulimala, sekulokufa kwabantu, i-development kayisekho, njalo lalokhu esabe sikuvotela kuyabe kungasasisizi ngoba i-violence kwesinye isikhathi kufa ama-breadwinners, abantwana basale sebezintandane. Sekusiba le-problem futhi elizweni ukuthi kunakekelwe lezo zintandane. Yikho kusenze kakhulu njenge-church saphakamisa lo mkhankaso wendaba zokuthula.
Lanxa kungakaqhamuki udlame lwezombusazwe esiqhimini seGwanda, amanye amabandla aphikisayo akhala ngokuthi abasekeli babo emaphandleni bayethuselwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezinyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority lubika ukuba lubhekane lohlupho lokukhuphuka kwenani labantu abazingela inyamazana okungekho emthethweni. Luthi ilizwe lilahlekelwa yimali eningi okumangalisayo kulandela ukubulawa kwezinyamazana ngabadabuka eZimbabwe labavela kwabanye amazwe. Kubika uNokutaba Dlamini.
Uhlangothi lolu luthi lulahlekelwe izigidi ezilichumi lambili zamadola eMelika, 12 million United States dollars, kusikhatshana esisanda kwedlula kulandela ukubulawa kwenyamazana zasendle ezigoqela obhejane, indlovu, inkakha lezinye ezithengiswa eChina lakwamanye amazwe. Umnumzana Tinashe Farao, isikhulumeli sohlangothi lolu, uthi lonyaka kuphela sekubotshwe abantu abafika phose amakhulu amabili 182 bakule kanye labalichumi abavela eZambia lamanye amazwe abatholakala bezingela okungekho emthethweni. Uthi kumnyaka ophelileyo kwabotshwa phose abangamakhulu ayisithupha lengxenye 644. UFarao uthi sebenanzelele ukuba abantu laba bayengwa ngabale mali. Umnumzana Vusumuzi Masilela, umphathisigaba phansi kwenduna uMvuthu, uthi impilo yokuzingela siyimvama nje ezigabeni eziningi ngenxa yesimo esibi sendlala ala lokuswela inzuzo kwezendlelezi.
Uma ubabuza bakutshela ukuthi siyalamba, sebesifuna ukuthi sithole inyama and then enye sithengise, sithenge impupho indlela esiphila ngayo.
Amazwi akhe elekelelwe ngumnumzana Farai Magu, okhokhela uhlangothi lweCenter for Natural Resources Governance.
Nobody enjoys crime.
Okumqokayo ukuthi uhulumende kumele aguqule umumo kaZulu ukuze bengaphatheki ekugangeni lokho. Akula muntu othokozela ukuphila ngokuganga. Kumgceke ukuba laba bafuqwa yibuyanga, ngakho bengathola inzuzo kwezendle. Ubudlelwano bukahulumende labo buzahlanzeka, njalo yibo abangaceba nxa sekufike abazozingela ngokungekho emthethweni kuzigaba zabo.
UMasilela uthi balokwesaba ngezinga eliphezulu lokuzingela kwenyamazana zasendle okungekho emthethweni.
They are destroying environment ngoba babulala sibili kakhulu kokuthi kwezindawo azisekho inyamazana ezinjalo. But we are still trying to encourage ukuthi bekwekele. And ama-parks angikhona la ukusiwa involved abuye kuma-community to let betshela abantu importance yenyamazana. Is very very important part kwesinye isikhathi ungaziwa watshele bakutshetha slam motor to drive to that site. So at the end of the day sitholi ngazathi laba wakabala ndaba lakho.
Umnumzana Ignatius Mayeresa, osebenzela uhlangothi lweZimbabwe Environmental Lawyers Association, uthi ukuze udubo lolu luphele kumele izakhamizi ezihlala duzane lezihonqo ezivalele inyamazana zasendle zithole inzuzo ezinyamazaneni lezi.
The first thing I think
izinga lezigwebo kanye lokuqhakatheka kwenzelo, ngoba iningi lephula imithetho ngokuswela ulwazi, njalo nabomthetho labo kufuze basekelwe ngokufundiswa ngezomthetho ethi nezakhamizi lezi zithiwe inzuzo.
Kubikwa ukuba ngomgqibelo kuviki eliphelileyo kubotshwe abantu abathathu koBulawayo abatholakale belempondo zendlovu eCowdery Park. Ngosuku olulandelayo kwabotshwa njalo abatsha abathathu egangeni leFula Forest eVictoria Falls abaficakala befihle isaka lomhwabha weBhalabhala. Ngemva kwayizolo kubotshwe njalo owesilisa edolobheni leli otholakale ehlinza impala ezimbili leBhalabhala njalo elemijibila elichumi lanye eZambezi National Park. Park. Abe Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority bathi ukwehlisa lezi zehlakalo sebe phakathi kokuguqula umthetho wezendle abathi wabunjwa ngabamhlophe ngemva kokunanzelela ukuba upha inyamazana amandla kulabantu ngesikhathi zibulala uzulu njalo zibhidliza lezilimo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abakubutho abagengule uMongameli Mohamed Bazoum bathi kuzachitheka igazi kungangenela amazwe kulokhu abakwenze eNiger. Bathe labezindaba abeReuters ukuba bagengule uBazoum kulandela ukwehluleka kwakhe ukubusa ilizwe leli. Wakhokhela icele lebutho lePresidential Guard uthi bayakusekela okwenziwe libutho. Okwamanje ukhokhela idale leTransitional Council. Omunye njalo okhokhela ibutho uGeneral Abdo Sido Issa laye uyakusekela okwenziwe libutho. UBazoum uthi ususwe esikhundleni okungekho emthethweni, ngakho-ke ucela uncedo emazweni wonke jikelele. Inhlanganiso ye-ECOWAS ayikuthakazeleli okwenzakala kwele Niger. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Akumangalisi kangako ngoba sokulisiko vele ukuthi imibuso ibe ihluthunwa ngendlela ehluthunwa ngayo. Okunye kusenziwa yikhona ukuthi abantu ababusayo kababusi ngendlela efaneleyo. Bese kusiza ukuthi kayikho into esatshwayo lapha e-Africa. Inhlangano zalapha ziwiki ukuthi zilisane lo mkhuhlane lo wamakhulu.
Kule ndlela yokuthi kungamiswa yini khonokho-ke ukuthi ibutho ligenqule uhulumende?
Ngibona indlela yokukumisa yona ingaba khona nxa kuyikuthi kungaba lama regional bodies le African Union eqinileyo elumayela amazi kungalungiseka khona lokho. Uhlupho yikuthi bayazi ukuthi vele kakula ama consequences angaze benzeni kuzasala still kusezandleni zabo.
Siyabona ke i-ECOWAS sijale ukukhuluma sibinxa kulento enje, bakhulumela phezulu basukumela phezulu kodwa kugcina kuvele kuhlala kunjalo pho manje nxa kuhlala kunjalo babe khulumela ngakhonoko.
Ye ukukhuluma bayakhuluma, into ehluphayo babudube yikuthi kulento yothiwa yi-sovereignty of the state. Yona le concept iyahlupha ngoba kusuka kunike kuthiwe khona amandla asebantwini abakulelo li kodwa kungalandlela abantu labo abangakulungisa ngayo ngoba nxa sekulabantu abaphethe imibhobho njengoba sisiza ukuthi upresident lowo indlela aphethwe ngayo impilo yakhe isengozini ngendlela eyesabeka. So ke okuhluphayo bekumele ukuthi ngabe kuthiwa i-African Union ngokwayo yiyo eqinileyo bakwazi labafuna ukwenza amakhuwo nala ukuthi kulobunzima obuba khona manje kukompunzi edlemini laye yenalo ubaba ube bahlupha khona phana ukuze bafuna ukuthi bamgenqule ube bahlupha. Kube sekusiba le khuwa ezinjengezezimbabwe naleyi iyabagwabisela abanye bese becabanga ukuthi kahle lathi siyenze kwesinye isikhathi ingasaphumi ngendlela yaphuma ngayo eZimbabwe.
Ngomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisuza siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Singawangena kwenu kusigaba esilandelayo sike sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Vladimir Putin uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba ilizwe lakhe yilo elenza kube lendlala emhlabeni wonke jikelele kulandela ukulwisana kwelizwe lakhe lele-Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press bafika ukuba uPutin utshele inkokheli yezwekazi le-Afrika esemhlanganweni we-Russia Africa Summit eSt Petersburg ukuba amazwe entshonakalanga yiwo enza kwaba lendlala emangalisayo. Ibutho lakwele-North Korea belibukisa izikhali zalo namhla ngesikhathi kunanzwa usuku lokuphela kwempi ye-North Korean War. Inhlanganiso yezimi imbokodo iqhuba inhlelo ezimbalwa ezinceda uzulu kwele-South Africa lakwele-Zimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu loNkosazana Victor Matutu, umgcinisihlalo wenhlanganiso le.
Umuntu ongumama akahlali phansi like kunje kuningi esikwenzayo asihlali phansi. Lapha thina njengoba sisemzansi Afrika inyanga lezayo esisebenze ukuvikezayo lapha emzansi Afrika kuthakazelelwa i-Women's Day, ilanga labantu besifazana. Lathi siyazi ukuthi eZimbabwe kasilithoko lithakazelelwa lolu suku, kodwa ngoba silapha senza lokhu ngesilungu okuthiwa when you are in Rome do what women's do. So lathi lokho sizakwenza, sizalithakazelela usuku lolu mhlaka 9 enyangeni ezayo. Singomama sinxuse omama, sabe siledili impela, sabe siliklabhu, sabe silabomama khona, sikhuluma labo nje, sixoxa kuningi okumele sihlanganisane lakho singomama esifuna sihlale phansi sixoxe labomama. So mhlaka 9 August siledili simeme khona omama ukuthi ngosuku sithakazelela lolu suku sibe silabomama sixoxa ngalokhu esiphila phakathi kwakho lesiphila lakho. And bese usithi futhi kunyangezayo siyazi ukuthi isizwe samaNdebele isizwe sikamzelikazi siyabe sibungaza usuku olubizwa ngemzelikazi day olukhona mhlaka 9 ngoMpandula ngoSeptemba kube nhlangano wendezimimbokodo. So besikhona futhi lapho mhlaka 9 lathi sithakazela lesizwe usuku lonalolo olukamzelikazi. Futhi mhlaka 8 singakayi esukwini lukamzelikazi sizabe siselupane eNhlanhla Secondary School, sizabe sihambise khona okusetshenziswa ngabantu laba amantombazana nxa besesikhathini sokubiza ngesilungu sithi ngama-sanitary pads. Sayesenhlanhla mhlaka 8 sike bengolwesihlanu ukuse sithi ngomgqibelo mhlaka 9 bese sisiya emhlahlandlela komzelikazi day sisiyabungaza lesizwe ilanga lenkosi umzelikazi.
Yikho konke lokhu elikwenzayo, kwini okwenza lisukumele phezulu?
Singabheka ukuthi ekuqaleni izinto eziningi bezisenziwa kakhulu ubaba. Manje sokusukuma omama siyabona ukuthi lokhana emuva ngale kwezinto zisenziwa ngoba izinto eziningi sizibonela senziwa ngoba umama bengabantu ukuthi hayi umama ngabantu bekitchen abahlezi ngkhaya bebheka izimuli bengaphumeli phandle bebona okwenzakalayo besize lapho abadingeka khona. Bekukwalutshwani kakhulu ukuthi uthole umama besizakala ngoba obaba bebengeke bayakwazi ukuthi betsho ukuthi hayi nazi inkinga zabomama bami kusizwa lapho. Kodwa njengoba singomama sisukumela phezulu siyazibona kakhulu inkinga ezibhekane nabomama. Kusike saba lolunye uhlupho esizahlangana lalo kwinale inyanga edluleyo kulomunye umama ofike kithi ethi uthebe ngumkhukhu wakhe e-Alexander lapho kade ehlala khona. Isimo besisibi kakhulu ongawukuthi umama lo uthema esethindane lathi wakwathi isimo sakhe sahamba sayofika sayabona sifike sabona ukuthi okudingeka ukuthi kwenzeke kulo mama lo mntwana kade ethela yini. Yizinhloso zenhlangano lezi ukuthi lapho mama bathi bahlukumezeka khona sifike cathatha sifike sibone ukuthi singakwenzi. Babo mama sebekwazi ukuphuma bona nxa behlangane lo hlupho basidinge njengenhlangano ngoba besazi ukuthi njengenhlangano kukhona lapho esisiza khona. So kuyasijabulisa kakhulu ukuthi sesisazakela ngaleyo ndlela yokuthi omama sisadinga ukuthi size sibadinge, sebesidinga bona. So kuzabalula kakhulu ngoba nxa bona sebekwazi ukusidinga thina wonke umuntu olenkinga uyakwazi ukusidinga kulokuthi thina sesiphuma sisiyadinga bake sifike kibo bonke.
Singathi seliyanceda abantu abaningi kanganani selokhu lasungula inhlanganiso?
Abantu abaningi kakhulu nxa singathi abantu abezela ama-testimony ukuthi sebesizakale okungakanani besizwa inhlangano yethu. Hayi kungathona ilanga. Sina asisizi abantu abalapha e-South Africa kuphela, siyasiza kakhulu labantu abaseZimbabwe. Kaningi kakhulu lapho kudingeka khona umama inoma kusezimbabwe sisukumela phezulu noma singakwazi ukuyafika sithumele ukuthunyelwayo loba kulabo mama balezinkinga umama bayabuya kithi sesike sasiza abanye bepublish sibhalisa amabhuku abaleziphiwo zokuloba, size abanye abakhupha izingoma abahlabelelayo, sibasize sibancedise. Noma singake sibancedise ngemali, abantu abaningi sibazisa ukuthi simlayele umuntu ukuthi hayi, uma ufuna ukwenza lokhu uhamba lapha nalapha nalapha, omunye sihambe layo ukuthi lapha ngena lapha kulalokho ofuna ukukwenza. Sesisize abantu abaningi kakhulu. Angikhulumi ngeZimbabwe, singathi isigaba seMathebeleland akula province esingakayihambi.
Bosolokugcina mama,
engakutho ukuthi njengoba siyinhlangano ehlala lapha ebhesi kakhulu lapha eSouth Africa, abantu kabangathi ukuthi hayi, lezi nhlangano ezisebenzele eSouth Africa thina siyivize imbokodo okutshengisa ukuthi siyinhlangano yaseZimbabwe. Njalo kuloxhaso oluningi siludinga ebantwini, inhlangano ethi bizokuthiwa yivize imbokodo NPO, okutho ukuthi yinhlangano engelanzuzo. Siyatholakala enambeni zeSouth Africa ezithi 0027 73 654 0217, kumbe 0027 84 993 6981. Ekhasini leFacebook sitholakala ekhasini elithi I am a woman, ngiyimbokodo. Kumbe usithole kuTwitter, sikhona @zim_npo.
Unkosazana Victor Madudu ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo, bexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Uhlelo Was a Friday liviki lomculi wengoma zokholo ozibiza ngokuthi Ingani yabapostoli. Lapha uphethe ingoma yakhe entsha ethi Igama Lakho. Nangwe exoxa loNtungameni Nkomo weStudio 7.
Nani salbonani ngikamalani ngusilibaziso Spanda, ngizalwa eplant kondolwane le kugomagwama, ikorapho engizalwa khona.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ababe befuna umculo wami bengaxhumana lami ku 063 521 9067. Ngokuhlala ngiseSouth Africa endaweni okuthiwa Krugersdorp, yikho lapho engikhona okwamanje.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Ngithanda ukukhuthaza abalandeli bomculo wegospel ukubana bahlale bekwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona ngaso sonke isikhathi, noma ngabe yizithi izimo ufika isikhathi ubhekana nazo ezinhle nezimbi, kodwa uNkulunkulu yena uyinkosi, njalo uzohlala esibhekile ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke ntombi yakwethu, lawo igama lakho kumele silibonge. Singakhohlwa lokuthi-ke eleZimbabwe libhuqwe namhla ngele-Australia @630 emdlalweni we-Vitality Netball World Cup odlalelwe khonangale eKapa. Njalo ku-live talk namhla sixoxwa ngokhetho olukhulu luzaqhutshwa ngoNcwabakazi. Singakasuki khonapha-ke enkundleni, isike sibone okuncane-ke ekade silakho namhlanje. Umthethondaba we-Supreme Court usekela isinqumo sedalela High Court sokuthi akumelanga umnumzana uSylvia Kasukwere ancintise ukhetho kwamongameli. Ngolibalisa injabulo ngumthembo othembayo uGift Dube Lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvanaka muri yeZimbabwe.